Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 8 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima kakhulu isimo kasimanga kuhle. Ngenxa yokuthi sibonile imchova ukhwelile usuka ku-$3 usiya ku-$5. Abantu ngapha abenelisi ukuthi nale imali ebizwa emchoveni beyibhadale. Ngenxa yokuthi bona abazange bekhweze liholo.
Abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya emadolobheni amaningi elizweni bakhweza imbadalo yokugada.
Nxa esikuzwayo kuliqiniso ukuthi uhulumente uzaba sebunzimeni ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela-ke banika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini. Ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume kunkulumade belazo ezekholo.
Umthethwandaba we-Labour Court lamhlanje unqume ukuba uhulumende kumele anikeze ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi kungani sithi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela akukho emthethweni. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali ye-International Monetary Fund ithi amacebo okuvuselela umnotho welizwe akamphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yiwo asefake ilizwe ebunzimeni osekubangele uqonga kwentengo ezitolo lokwehla kwesisindo semali. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya enzikini yedolobho leHarare lokuphindela emakhaya bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende ngempela viki. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezimota ezithwala abantu ukusuka emalokishini besiya enzikini yedolobho leHarare bakhweze intengo yokugada kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngempela viki. Abahlala emzini enjengeGlenview, Glenora, Waterfalls leminye sebehlawula amadola ayisithupha i-$6 isuka kumadola amane. Ukuthi labo abahlala emadolobheni amancane agombolezele eHarare afana leTungwiza, Norton, leRua sebehlawula amadola alitshumi i-$10 ukuze babuye emsebenzini eHarare. UMnumzana Melusi Sibanda ohlala eGlenora uthi ngelanga sokumele akhokhe amadola alitshumi lane i-$14.
Ukukhwela kwamaprayisi amakhumbi kuyenza impilo yethu ibe nzima ngoba singakhala ukuthi imali esiyiholayo thina ayikakhweli. Ngoba kathesi mina ngowami ngihola i-£400 and ikhumbi kimi siyi-seven RTG and kuye town imali yangikhona yonke siphela ku-transport ngapha ukudla kuyadula ama-grocery adula. Impilo kathesi siba nzima nokuya emsebenzini wangikhona sokuba nzima sesiyi-incapacity siye emsebenzini sokunzima sibe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Faith Mabena owemzini we-Hatfield yena othi usehamba ngebhasi kaZupco ngoba yiyo ayenelisayo. Kodwa ukuze anelise ukugada leyo bhasi kumele avuke emadabu kakusa.
Akathesa akusaphileki sibile eZimbabwe ngoba imthova kathesi sikhwelile uyagada $6 kumbe $7 every day uhamba lokuphenduka. Umuntu yakufanele ubhadale $12 ngelanga. Njalo futhi ukugada ibhasi siphuma ezindlini ebusuku ngoba yakufuna ukuthi uthole ukuthi at least ungathola indawo yokuhlala kumbe yikuma khonokho kuyabe kukhona ngesikhathi sona leso. But ukuthi khona uthole ibhasi yakhona kufanele uvukele ekuseni kusamnyama. Njalo ebusuku kwakhona futhi behama isikhathi eside ukuthi liyithole libele ezindlini. So hayi vele kathesi akusaphileki sibili.
UMnumzana Thabani Gumbo isakhamuzi seHarare uthi akasoli abanini bemthova kodwa uhulumende.
Angiyesasoli abamakhombi laba abakhweza amafe yabo ngoba singakhayela uhulumende ngiyolekhe ekhweza ifiwe. Akula solution uhulumende abuya layo ukuthi singathi thina abamakhombi abasavunyelwa ukuthi bekhweze amafe yabo ama ongene town umbe usuye town esiya kwezinye indawo singakhayela ifuel isikhwela every weekend kwezinye izikhathi sikhwela kabili ngeviki okuthi ukuthi labo kuyakufuze phela bethenga ifuel yofuze belungisa izimoto zabo bayazilungisa ikhombi be ilokhu ku 50 cents ukusala ukuthi amakhombi azabe lokhu ekhweza intengo as long as uhulumende ekhweza ifuel as long as uhulumende ehla solution ukuthi economy le iyayilungisa njani
isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo ezihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS umnumzana Norbert Mafu uthi uhulumende kumele athengisele abamakhombi amafutha alentengo ephansi njengaleyo anikeza ngayo amabhasi kaZupco ukuze labo benelise ukwehlisa intengo yokugada
lokukhathazeka njalo lapho kubana amafutha ezimoto akhwelile esiya ku $15 for idizili kakhulu esetshenziswa ngabezimoto lapha so ufumane ukuthi kusukela izolo lapha amakhombi amaninga emalokitini kubo Chitungiza sengama $10 kubo Glenview ngama $7 nawe zindawo eziningi ezikombolozele iHarare amalokitini amaningi sengama $7 now imali yabasebenzayo kayikhweli so thina sicela uhulumende ukubana alube ngangezelela amabhasi awezuku abe maningi kumbe amakhombi lawo athole amafutha ona lawo asubsidized achipileyo ukwenzela ukuthi abahambayo kubenzele kube lula
abatshayela amakhombi bathi baqeda isikhathi eside beme kundwendwe zokuthola amafutha okuyikho okwenza intengo zabo lazo ziqonge inkampani kahulumende ebona ngokuthenga amafutha eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ikhweza intengo yamafutha epetulu ngomvulo esiya kumadola phose alichumi lanhlanu $14.90 esuka kwalichumi lane $11.47 ngeviki edluleyo ukuthi awe diesel afike kumadola edlula alichumi $11.90 esiya kwalichumi lanhlanu $15 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuKipson Bebe
siyabonga Gibson kusenjalo zihlaba umkhosi izihambi zakobulawayo njengoba lazo zidibane lokukhwezwa kwembadalo yokugada imichova. Iningi labagada besiya enzikini yedolobho lithe lihlawule amadola amane ekuseni kodwa lithe selitshona ilanga sebephindela emakhaya imbadalo ibisingamadola amahlanu. UPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole.
Kunzima kakhulu isimo kasimanga kuhle ngenxa yokuthi sibonile imchova ukhwelile usuka ku $3 usiya ku $5. Abantu ngapha abenelisi ukuthi nale imali ebizwa emchoveni beyibhadale ngenxa yokuthi bona abazange bekhweze liholo yikho kubahluphayo kakhulu.
Ubona ngani baqondile na bona abemichova ukuthi bakhweze limbadalo kangaka?
Bathi ifuel ikhwelile isuka ku $12 something a liter ya ku $16. Njalo bathi le $5 naleyo abayibhadalisa abantu iveleka yeneli ukuthi ibasize ukuthi bathole kuhle amafutha la abasebenzisayo ifuel. So sikhangelane lokunzima okukhulu kakhulu ukuthi kathesi isimo esikuso senza kube nzima kakhulu ngenxa yokuthi abantu abanayo imali yokuthi beyi-afford nale khona. Iningi labantu makhangela emgwaqweni sebeqalisile ukuhamba ngenyawo besiya emsebenzini besiya nasezindlini futhi after umsebenzi. So sokunzima kakhulu. Angiboni ukuthi le ntengo ekhona bazayenelisa. Njalo uma sesikhangela ukukhwela kwezinto akusikho ukuma kokukhweza kwenhlawulo yemchovo. Next week izabe maybe ngxenye isikhwelile futhi singaphezu kwe-$5 nale abayibizayo kathesi.
Ngokubona kwakho uthi kakwenziweni ke Sithole ngali ndaba?
Into ekhona yikuthi uma sikhangela uhulumende imizamo yonke le abayenzayo ayisisi ndawo njengelizwe kungenxa yokuthi bona bakhangela kakhulukazi lokho esingakuthi ngesingisi ngama-symptoms kodwa hatshi okuyikho okubangele ukuthi isimo somnotho sifike lapha esikhona kathesi njengelizwe. Okuqakathekileyo yukuthi yikho kumele kukhangelwe okuyikho kumele kulungiswe sibone ukuthi ilizwe liphumelele liye phambili ukuthi bekhangele ukuthi kanti bengavuselela njani i-industry le engasekho vele uma sesikhangele ibulawayo ibindawo yokuthi bekulama industry abantu kade beqhatsha besebenza simanufacture izinto zisiyathengiswa phandle kwelizwe sileta imali yangaphandle sokuthi foreign currency konke khona lokho kasisakuthola okuyikho kubangela yonke naleyi inyakanyaka esiyibonayo kwenza ukuthi noba yiphi imizamo abayizamayo kukhanya njengani kuthiwa ngumuntu ofake idrop ku-ocean.
Alo-ke ngumnumzana Thomas Sithole, isakhamuzi sakwaBulawayo. UPraxedes uphinde waxoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube, esinye njalo isakhamuzi sakwaBulawayo.
Akwethusi ukuthi imjovo ikhwelile ngoba sonke sikubonile imali yenyukile uyisisindo sayo imali yakithi. Njalo umkhokheli wethu lo u-Emerson Mnangagwa ubale lokhu okuthiwa yisona i-State of National Address ekubaleni kwakhe njengabantu besikhaya ukuthi uzabisa izinto ezizakwenza ukuthi lolu hlupho esiphakathi kwalo luphele. But akula nto ayikhulumileyo, ngizamile ukuthi ngikhangelisise ukuthi kule nto ebambekayo ayikhulumileyo umongameli wethu kayikho. So kutshengisa ukuthi ikhwelile imjova njalo ayisukuthi ikhwelile iza kuma ngokukhwela kwakwenzileyo, iza qhubeka siya phambili ngoba vele okukhona kathesi laba abakhokhele silabo kathesi abala iyo indlela engathi isolution yehlupho esilazo kwalisa ama-problems esilawo.
Baqondile na bona abemijova ukuthi bakhweze limbhadalo kangaka?
Mina njengowami angisoli ngoba vele laba bantu bemijova yale mali abayishaja vele ayisathengi lutho, kodwa kusukela ukuthi abantu kabaholi kodwa into ziyenyuka, abantu imali yabo iphansi, yilolu hlupho olukhona. Kodwa sesikhuluma iqiniso, imijova eminingi isipakile ayisasebenzi ngenxa yokuthi imali vele ethathwa imijova incane. Lapha bamabhasi bayaphiwa i-supplementary money ngenyanga ezidathu ezidluleyo, sike satshela ukuthi abamabhasi basipenda almost 13 million bale supplementary. Abemijova balaba ngo-business people, bangantu baku-business. So kuyabahlukuluza kakhulu ku-business yabo le yemijova. So ukukhwela kwemijova kungathi kuzabanceda bona mbijana ngoba vele hayi kunzima sinxa sikhuluma kangeli indlela into ezime ngayo lapha eZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube, isakhamuzi sakwaBulawayo, ubexoxa ecingweni lo Praxedes Jeremiah Studio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umthethwandaba wezisebenzi we-Labour Court lamhlanje unqume ukuthi kufanele uhulumende anike ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi kungani esithi kukhalala umsebenzi kwabodokotela akukho emthethweni, ngoba kusobala ukuthi lakanye bayehluleka ukuqhuba kuhle imfanelo zabo ngenxa yeholo eliphansi. Udaba lolu oluzaqhubeka luthethwa ngolwesine lukhwezwe emthethwandaba luhlangothi oluqatsha odokotela olwe Health Services Board lumanyene lolwezisebenzi olwe Public Service Labour and Social Welfare kulandela ukwenqaba kwabodokotela ukubuyela emsebenzini izolo njengokutsho kukahulumende. Kuvezwe emthethwandaba ukuthi amaphepha kahulumende abenganelanga. Odokotela bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwenyanga edluleyo besithi iholo labo liphansi kakhulu okokuthi abasenelisi ukuqhubeka ngomsebenzi. Ukuze sizwe ukuthi isinqumo lesi sikhombani kubodokotela, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi ecubungula imithetho ephathelane lezisebenzi.
Indaba yabodokotela ikabili. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba behamba ngendaba ye-collective job action esikuthi nge-strike. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba bengabantu abathi kabasela mandla okuya emsebenzini okuthiwa they are now incapacitated. Sathi uzafika akhangele ukuthi indaba le ifike ngendlela eqondileyo yini. Nxa kuyi-collective job action ibuya ngendaba yokuthi kumele kube le-show cause order, and i-show cause order ilezinto okumele ibe lazo, ithengise ukuthi i-collective job action. Nxa kuyikuthi izisebenzi kaziyanga emsebenzini, zisehlulwa yokuthi kazisela mali yokuthi zigade ziya emsebenzini, so kuyi-issue ye-fairness eku-constitution yeZimbabwe. angiboni ukuthi lokho kungena eofisini kajaji kumbe ekujaji kuyindaba ye-show cause order. So kumele kungena amaphepha amanye athiyene le-show cause order okuzaba kuyi-issue ye-unfair labor practice. Abazabe sebekhuluma ngokuthi sisebenzile kodwa umkhathi asikholisa khona kuncane kakhulu akwanelisi ukuthi siye emsebenzini. Yikho sokuzakhangelwa kujaji i-issue ye-fairness. Ngoba i-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi nxa abantu besebenzelana bekholisana imali kumele kube lokuthi lokho lokuthiwa ngesilungu yikuba fair.
Ndibona uhulumende ezithola na ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi aqhubekela phambili ngalokhu afuna kwenziwe kubodokotela.
Kunzima ngoba esikuzwayo emaphephandabeni ukuthi iholo labodokotela vele liphansi kakhulu. Nxa esikuzwayo kuliqiniso ukuthi uhulumente uzaba sebunzimeni ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela ngibanika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini. Ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume unkulumo ade belazo ezeholo. Uhulumende aye phambili lalaba sebesele aye kwenza isivumelwano. Bekumele uhulumende abone ukuthi nalaba sebephumile kuthi ukuthi kulento abangayifunile. Inkulumo zonke ezeholo kungavele kuphume abanye liyama. Ukhulunywe labo labo baze bavume ukuthi hayi sesiphendula indaba yethu lesizathisa lathi ukuthi ilungiswe. So bengakutsho mina ukuthi uhulumende kumele abuyele ayikhuluma lezisebenzi zakhe ngendaba le.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemithetho ephathelane lezisebenzi, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle, lo nguMike Hove weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya inhlelo zikahulumende zokuthuthukisa umnotho kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku. Lezi nhlelo zilakho uguqule isimo somnotho elizweni na. Nxa lifisa ukungena kuhlelo, thumelani imlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Bye-bye!
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wele Hong Kong uCarrie Lam ubike ukuba ulakho ukucela uncedo kwele China ukuze kuqedwe kungahlaliseki okuhlasele lelo lizwe kubangelwa ngabacatshangabangisela befuna umbuso okhululekileyo, kodwa uphange wathi ulethemba lokuthi abantu belizweni lakhe bazazilungiselela okuhluphayo kungela kungenela kwabaphandle. Intatheli izindaba yephephandaba lebulenjini ele Defense One elilova indaba eziphathelane lezomvikela usemangalele uhlangothi olubona ngokungena kwabantu elizweni olwe Department of Homeland Security emthethwandaba. UBen Watson wenze lokhu ngemva kokuhlukunyezwa isiphathamandla seCustoms and Border Protection esilindweni sendizamtshina eseDallas Airport esithi uloba indaba zamanga. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi amacebo okuvuselela umnotho welizwe ayenziwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yiwo asefake ilizwe ebunzimeni osobubangele uqonga kwentengo ezitolo lokwehla kwesisindo semali. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo ezitolo osokufike kusibanga esifana lesomnyaka ka-2008. Kwamanye amabhutsha inyama eyisisindo se-KG elilodwa nje kuphela isithengwa ngemali edlula iholo lezinye izisebenzi. Kuthi intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwela phose maviki wonke okwenza intengo yenye impahla ezitolo layo ikhuphuke. Umfundisi Ray Motsi wesonto ye Baptist Church uthi okunye ukwenza kube nzima ukuthi amazwe aphetheya ayiphathisa ilizwe ngoncedo lokudla, kawasaliphathisi ilizwe njengakudala, osekuthiye abantu abaningi besendlaleni.
Okwakhathesi akula ngaphandle kokukhuthazana nje kuphela, ngoba labo abantu besonto bayalamba vele, akula lutho khathesi. Vele lezi nsuku kasisathole uncedo oluvela ngaphandle njenge isikhathi ezidlulileyo. So lakhathesi vele kuyahlupha, balutshwana vele abafundisi abayenelisayo ukuthi bancedise amalunga ebandla kumbe abantu abadubekayo nje. So vele hayi, akusela usizo olunjalo. Hayi, kunzima mnumzana, vele ezindaweni eziningi uMangoyi ulele eziko.
Omunye umama wakoBulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi intengo isikhwela okungaqondakaliyo.
Hey, umumo unzima kakhulu. Khathesi ngiphuma ebudgeting isikhebo, ngithengela i-KG 28 namhlanje ngiyithola isi-45. So ama-prizes akhona vele asecansa kakhulu, and lathi asisakwazi ukuthi khona ukuza zokuphelele ngathi, ngoba khathesi langazi ukuthi wena mhlawumbe engxenye ule mali yangaphandle zadinga. Ama-rates vele awile phansi, ngoba khathesi I think ikhembi siyakupha about 165 i-transfer kumbe 100 bond i-cash. So ama-rate akhona yalalokhu ephansi, but ama-prizes lokhu ekhwela ngokuphela. Kambe sebengisithenge nge-Friday, namhlanje ngikhuluma nje. So i-KGP $45 from 28. So kukhwela kwakhona sibona lathi kungekho justified. Lo mchova nje ngikhuluma nje izolo uqanise ntambama waba ku-$5 ufika ku-$4. La ngazizama ukunegotiator vele abasavumi labo, ngoba bakutshokuthi labo i-fuel isiqansile kakhulu, imali labo iphelela ku-fuel.
Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera uthi okungaba kubangela ukukhwela mahlayana kwentengo ukuthi ilizwe alila okunengi okungathengiselwa amanye amazwe ukuze kutholakale imali yakwamanye amazwe, i-foreign currency.
Imbangela yokuthi njengelizwe si-relya kakhulu nge-one product esiyithengisayo, igwayi. Nxa isizini egwayi ingaphela uyabona ukuthi udubo lwama-US dollars luyaqala futhi, abantu baya bengelawo ama-US dollars ngoba si-relya nge-one product esiyithengisayo. Uhulumende aluba afake izimali ku-industry ukuthi avuselele ama-industries ukuthi sibe lokunye okuningi esingakuthengisela phandle kwelizwe, ukuthi sibe lama-US dollars. Uqonga kwentengo yokuthi abantu baya befuna ukuthi bathenge, kodwa baya bengelayo imali ngoba ama-price amaningi angikhona aphekwe nge-US dollar. So uqonga kwe-US dollar MCN lapha yikho okubangela ukuthi intengo layo ikhwele, ngoba into eziningi esizisebenzisayo zivela phandle kwelizwe. Thina asila esikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi sibe lenzuzo eyama-US dollars.
Ukuqonga kwentengo sokubangele ukuthi okunye ukudla okufana lesinkwa kungasatholakali lula. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi kumele ilizwe lidinge amanye amacebo okuvuselela umnotho ngoba enziwa kathesi esehlule. Izakhamizi zePlumtree eMangwe lebulilima zibika ukuba zibhekane lobunzima kwezempilakahle kulandela ukungamanga kuhle kwesimo sezomnotho elizweni. Okunengasikuzweni kwaAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi zeMangwe lebulilima zikhala ngokuba seziphila nzima kulandela ukusilela kwemithi lamaphilisi emakilinika lezibhedlela osekudala ukuba bazithengele leyo mithi. Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngalesi simo sokusilela kwemithi.
Esibhedlela lapho esikhona endiweni imithi akudla, kusokushota, silila abantu bayagula, ufika kuthiwe khona hayi akusela mithi. Amaphilisi abantu sebeqalisa ukuthiwa bezithengele amaphilisi ezindaweni lapha abazengazuza kumbe belabantwana, kuthiwa abantwana beSouth Africa tshela belithengele, kakusela mithi ezibhedlela, sikwazi ukuthi kuhamba njani.
Umlisa uMagcuba futhi ezimnyama umnumzana Innocent Mdlongwa uthi lesi simo sesidala ukuba abantu babanjwe ngamandla ukusebenzisa imithi yesintu.
BP, there's a shortage of BP
medipad tablets, and it causes some people now to resorting to traditional medicines to try to care for that because of unavailability. And the time when they are available, they are very costly to somebody who is not working. Meteors bezela is a tolagal.
Unkosikazi Lilian Macebo osuka eMbakwe kuward 13 uthi abasalutholi uncedo lokwelatshwa ngemfanelo ezibhedlela.
Lokhana kusezikolo lezibhedlela kubuhlungu ngoba ezibhedlela sathole amaphilisi, sesiswela imithi. Singabantu bamaphilisi, ama-BP, ini, kodwa amaphilisi asiwatholi.
Okuphinda kwengezelele inhlupho ezibhekane labantu balumango abelatshwa esibhedlela esikhulu esePlumtree esikahulumende yikuthi odokotela basakhalele umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo njengabanye babo abakobulawayo laseHarare. Ngimele iStudio 7 isePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ezinye izalane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa sezisungule isiphala sengwalo i-library eNtulula Primary eCholocho. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapo.
Bavezela umhlatha abafundi lezakhamizi zentulula ngemva kwalesi sipho esibachiye bengelankani. Lesi sipho senqwaba ezingwalo, amakhompyutha, i-television le-DVD player sivele enhlanganisweni yesibane sethu Community Learning Group esungulwe nkosazana Sibhekaphi Sibanda nomngakhe umnumzana Wanda Ncube abasebenza kwele South Africa. Kodwa unkosazana Sibanda yena owafunda kulesi sikolo uthoma layitsha abadabuka kulindawo labo bafaka isandla ngokuthwala lezi mpahla zisuka kwele South Africa kungela mbadalo.
Ubone kufanele ukuthi silethe izinsiza lapha esikolweni ezizancedisa amatitsha ukuthi ukufundisa kwabo kube lula. Indawo yakithi ilama-low literacy levels, so sikubone kufanele ukuthi silethe lokho esikulethileyo ukwenzela ukuthi sipromote literacy.
UMasibanda uthi kusweleka kwezinto ezikhuthaza abantwana ukuthi bafunde kulindawo sekubangele ukuthi abaningi bengaphutshi izifundo, kanti abanye babalekela kwele South Africa lapho abagcina sebesiba izigebenga njengoba beyabe bengafundanga. Lezi zipho zithi abantwana bakulesi sikolo bejabule kakhulu kwazise iningi labo kuzakuba ngokuqala ukusebenzisa ikhompyutha. Omunye wabathabe kakhulu nguPetronella Ndlovu ofunda uGrade 6.
Esikolo sethu ngibone i-library elamabhuku amaningi lapho esabe sifundela khona ezinye izinto esingazaziyo. Ngabona le room elamakhompyutha lapho esabe sifunda khona amakhompyutha. Namhlanje sengabona le nduna dengakaze ngiyibone. So ngisiyababonga abantu besibane sethu basincedile ukwenza ukuthi sibe le kusasa elihle esikolo.
Usobhuku walendawo umnumzana Zenzovu undla laye uthi uswele imilomo yenkulungwane yokubonga.
Siyabonga Benedict Nhlapo. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya enzikini yedolobho bakhwezelwe imbadalo yokugada. Umthethwandaba weLabour Court lamhla unqume ukuthi kufanele uhulumende anikeze ezinye izizathu eziqinileyo zokuthi odokotela bakhalelelani umsebenzi. Igama nguChris Gande lelalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.